lithona njani zulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi uSeni Sibanda sixoxa ngodaba lokutshengisela okuqoqwayo ngolwesihlanu ngiyakubingele
yebo baba
Ya ungasitshela ukuthi kuyini elikuqoqa?
Thina njengamabandla koBulawayo agoqela o-Evangelical Church of Zimbabwe, i-Council of Churches, o-Christian Alliance, nabo uDa Caesar. Njalo sihlangane nezakhamizi zakoBulawayo, lapha besigoqela abazali abanabantwana ezikolo abakuma-School Development Committees. Njalo besigoqela sisebenzelana the Ministry of Education, primary and secondary. Njalo sihlanganane the Ministry of Youth, labo Junior Council, ikanti labo abangabo Junior MPs. Sikhangele ukwenza umkhankaso okumelana lokusetshenziswa ngendlela engalunganga okwezinto ezidakwayo okwembanje. Nalokho esikubone kusenziwa ukuthi abantwana baba lemibhido besibanqunu bebaleke ezikolo. Lokhu-ke sikubone kuyinto esimelana lelungelo labantwana elokuba babe ezikolo bafunde, njalo kuyabaphambanisa. Ngakho thina sithena njengabazali, njengabantu izakhamizi, ngibe sama eceleni sibukele into enjalo isenzakala.
Manje libona ungani kuzaphathisa ngani imbuthano lifuna ukuwenza?
Umbuthano wethu ozaba khona ngolwesihlanu sizaqala ngo-8:30 ngaphambi kwelasikolo. Siyabe silamapholisa, silomuntu wonke. Sifuna ukuhamba sitshengisela ebantwini bonke ukuthi thina njengezakhamizi zakoBulawayo laba abantwana besikolo babe ngxenye eyombonakaliso lo, ukutshengisela ukuthi hhayi asivumelani nakho lokho kuthiwa ngamavuzi uphathisa. Njalo asivumelani lokuthi abantwana basesesikolo bazazakwa njalo behambe bekwenza imigido le benqumi benathi izinto ezininginingi ezibadakayo.
Lona udubo lolu nisolubhahile kakhulu na okusekubangela ukuthi lize lithathele linyathelo?
Sekuthethuswa kakhulu ngoba nje ngikhuluma kanje kulesikolo samankazana lapha koBulawayo, omunye omkhulu waso isitshela ukuba kunabantwana abayedlula 1,200 abangamankazana abazama kathethi ukubancedisa ukuthi bebakhiphe phakathi kwalawo maphathi ezibuze phathi lawo asebevele begxile phakathi kwawo. Babenza lokhu ngesimo phe yi-counseling. Ngakho thena nguye ocina esibheni sathi mabafundise ukuthi bantu sekonakele lapho. Ngalo sase sinanzelela ukuthi liviki lenye edlulileyo e-county park ngani kuba nje abantwana phakathi kwalo mgido benakovusankunzi belakho konke okunye okwesabisayo nokudakayo kungabantwana abavele ezikolo eziseduze khonaphana. Ngakho siyabona ukuthi sekubhacile, sekungena idolobho lonke, sekuyimvunguzane esingena isibulala idolobho lempilo yakoBulawayo. Ngakho thina sesinanzelele njalo ukuthi apha koBulawayo singamelana lakho, sizafuna ukukuthapha sihambe kwamanye amadolobho siyencedisa lezakhamizi ezibe ezinye indawo nabazali ukuthi bemelane lalinto. Elinye idube esilinanzelele ukuthi kunabazali abahlala ngaphandle kwelizwe baseGoli kumbe abanye abahlala eMelika, abanye behlala khona leLondon, yibo abathumela izimali ebantwaneni. Abantwana laba bese begcina besenza konke lokhu isigama lokhu esikubonayo. Ngakho lokhu yimvukuzane yokuthi singayekela ukumelana naye. Abantwana bethu abaningi abangamankazana bazagcina sebesehluleka ukufunda ezikolo. Kuyabakhipha izikolo nxa njengoba ngikhuluma ukuthi isikolo esisodwa bekunamankazana ayi-1,200 phakathi kwalolu bhulu. Ngakho ungakhangela ukuthi iBulawayo kuphela ilezikolo ezingu-200 kithi ukuthi udiko lolu likhulu kakhulu.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavaleli sabalalela.
Siyabonga kakhulu balaleli, ngakho siyalikhuthaza ukuthi libuye ngolwesihlanu koBulawayo eCity Hall ekusukeni ngo-8:30 sibhodenini ngo-10:00 kuzaba lezikhulumo ezehlukeneyo ezizabe zikhuluma zikhuthaza abantwabethu ukuthi bengabi yingxenye yalokho. Siyamncisa iBulawayo omuhle ukuthi kabe khona, asikhethi umuntu, asikhethi mabandla, wonke umuntu uzabe khona. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile. Sibongeke umfundisi uSeni Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lelana.